siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 23 ngozivandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikanti umthetho weZimbabwe kawuzi ukuthi i-40 mask indawo yokuphila lapho umuntu angayakhona. Nakwe ukuthi ithe abantu bengazwana ngale midaba. Lokho kufanele ukuthi lokho kumele kwenzakale. So nakwe ukuthi ba-sebenzisa i-order sokuba nzima manje sokuthele ukuthatha amanye amanyathelo awe-contemporary.
Amagqwetha amela abantu abaxotshwa eplazini leManzow Farm okumele ugcinwe khona inyamazana zendle ngonkosikazi Grace Mgabe bathi sebemangalele isiphathamandla sikahulumende lamapholisa emthethwandaba ngokufaka inyamazana eplazini lelo lolu daba lungakapheli.
Umsekeli kamongameli ubuya ezohlangana nabanikazi bezamuthefu, abanikazi bezamuthefu nabantu phela abaphansi kuma-branch cells nakuma-districts ebandla lethu lezamuthefu.
Ibandla leZANU-PF lithi umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko uza kuba le mihlangano lozulu wakobulawayo kanye lamalunga ebandla lakhe ngempela viki kuleli dolobho. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi sezidlela evalweni kulandela ukugqekezwa kwezitolo zabokuza kanye lokuthathelwa impahla kwezizalwane zakwamanye amazwe ngabe South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amagqwetha amela abantu abaxotshwa eplazini leManzow Farm okumele kugcinwe khona inyamazana zendle ngonkosikazi Grace Mgabe bathi sebemangalele iziphathamandla zikahulumende lamapholisa ngokufaka inyamazana eplazini lelo lanxa lolu daba lungakapheli emthethwandaba. Omele izakhamizi zeManzow Farm uMnumzana Tondirai Batasara uthi sokufakwe amadube alikhulu eplazini lelo. UBatasara uthi lokhu kwephula isinqumo esathathwa lidale le-High Court elathi akumelanga uskomishi wamapholisa uMnumzana Augustine Chihuri umphathintambo wezokulima labanye bakhe bakhiphe abantu laba eplazini leli eselithathwa ngunkosikazi Mgabe ofuna ukufuya inyamazana. UBatasara uthi kufunakala ukuba uChihuri labanye bakhe bangaqhubekeli phambili ngalokhu abakwenzayo. Ingcwadi zithi iplazi leli kumele lithuthukiswe ngemali efika izigidi ezilitshumi zamadola i-$10 million. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele gqwetha elilwela ilungelo loluntu uMnumzana Job Spanda.
Na kwenzakale njalo ngendlela leyo then so kusobala ukuthi kule muntu ongahlonisa umthetho sedeleli court sezenza yena umuntu ophezu kwe-court. Ikanti umthetho weZimbabwe kawuzi kuba ukuthi i-40 mask yindawo yokuphila lapho umuntu angayakhona nxa kuyukuthi ithe abantu bengazwana ngale midaba. Lokho kukhulunywa i-court yikho lokho kumele kwenzakale. So nxa kuyukuthi ba-sebenzisa i-court order sokusiba nzima manje sokuthele ukuthatha amanye amanyathelo awe-contempt of court.
Amanyathelo angkhona emthethweni angahanjiswa njani khonapho?
Ye, when yena lo onguye owephule kumbe ongasahloniphanga ukuthi i-court yona yathini nguye obotshwayo. Kule ndlela yangikhona yokuqala lolo daba kungeyinye futhi njalo i-application kumbe kwesinye isikhathi bangasebenzisa umthetho we-court ekuthiwa i-criminal court bahambe baye bahambe emapholiseni bayovulisa i-docket yokuthi khangelane nampa abantu kule court order le ekhuluma lokhu nalokho labo bantu sebenze khonokho i-court yathi bengakwenzi or sesifuna ukuvulisa i-docket ye-contempt. So indlela zimbili, kungaba ne-criminal yona le engiyithoyo kube le sivu kodwa zonke ziyabe zi contempt of court.
Kodwa ke nxa sikhangela lapha baba Spanda kanye ngazana abantu bangikhona laba okuthiwa ngama respondents sikhuluma ngabantu abanjengo Augustine Jiwuri yena omkhulu wamapolisa kuzobuya ke lokhangelane lezokulima kambe bangayenzelwa khona ukuthi kuhambe ngaleyo ndlela.
Yes, njengoba bengithile ukuthi eZimbabwe akula muntu ukuthi awuthezi komthetho loba lobengubani ucommissioner upolice commissioner aka protect the constitution. Uminista aga protecta e constitution yokuthi the only person who protects the constitution ngama judges of the high court so the president kodwa labo kule ndlela zangikhona nazo futhi ezokuthi nxa kuyukuthi ufuna ukuthi ubamangalele wenze njani.
Umnumzana Job Spanda ligqwetha elilwela ilungelo loluntu obekhuluma ecingweni ekobulawayo lo Gibbs Dube we Studio 7. Kulandela ukuphenduka ekhaya kukamongameli Mugabe izolo evela kukhefu iningi selikhangelele ngeso lokhozi ukubona ukuba sokuza kwenzakalani kubandla lezanu PF kudaba lokulwisana okukhona phakathi kwamalunga aleli bandla. Ekhuluma labasekeli bezanu PF ekufikeni kwakhe izolo egcekeni lendizamtshina eHarare, uMgabe uchotoze umnumzana Didimas Mtasa esithi ungubabhemi olahlekileyo okhalayo esegangeni. Lokho kungemva kokuba uMtasa ethule imbiko kumaviki amabili edluleyo esola ukususwa kwakhe esikhundleni kanye lezinye iziphathamandla ezetheswa icala lokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mjuru emizameni yokugenqula umbuso kaMgabe. Ingcwethi zithi ngokuqhubeka echothoza izanu PF loMgabe, uMtasa ulakho ukuxotshwa ebandleni leli kokuphela njengalokho okwenzakale kwabanye abagoqela umnumzana Rugare Kumbolo, umnumzana Jabulani Spanda. Ingcwethi lezi zithi njalo uMgabe lohulumende wakhe kumele badinge amasu okulungisisa umnotho njalo basungule imisebenzi athi ukuqhubeka bekhangelane lokulwisana kwabo. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Amboni sikudu kusiba lenguquko enhle ngaphandle kokukhona lokhu ukuthi kuyake lokuhlethisana nomthotshwana kodwa amboni kule mizamo yokuvusa nje umkonomi lokwenza nje impilakahle yabantu ibe ngcono. Sizaqhubeka sibona abantu bethethisana, sizabona abanye bexotsha mbona ezanamtasa leyo bazamxotsha kuzanu P F kodwa sikaboni nje imizamo etshengisela ukuthi kulesifiso sokuvuselela umkonomi.
Abakamjuru bona ubona belokhu beqhubeka labo besenza njengezimvu bethethiswa besenziwa lokhu lalokhwana bexotshwa kubandla
benesikhathi on their side because right ngasikhangela vele ngwamzaba le-successor leso umongameli okhona khathesi engehlele ukuqhubeka siya phambili sokudingakala ukuthi kube lo muntu ozathatha isikhundla sakhe lesi ngama-natural consequences. Abantu abazavota nje ngama-members of parliament abavele ebandleni elikusane at the moment uMjuru unele advantage so mbona uthule sibili but engabe le strategy nje sokuthi ngaze ekhulume khathesi awuncedile but of course lela bana abanye ukuhlangothi elinye lanelphilisayo bazaqhubeka bemhlasela kusiwe lama-corruption charge ehlasiwe lihanjise ijele endaweni ezijeneyo so mbona zani sibili akuyafiwa sibili kodwa mbona zani kuzaba lehlangothi lesithathu sibili kuzanu pefu mbona zani ihlangothi likabahumnanga khona lizahlephuka phakathi njalo kube lama-fathini maybe angu-3 or 4
njani Nkomo.
Ya mbona zani bazaqalisa ukulweli izikhundla. Sesikubonile khathesi already umnumzana uJonathan Mose uyeke sayisimbone ubhekisana lomnangaba songani kuyathephiswana sesibonile ukuthi even u-Obede Mpofu loJonathan Moya ngani bayahala njalo so ngabantu kade bekufashini eyi-1 so ngenxa yokuthi abanye abasathulani izigunda bebazani bazazithola bona zani i-faction yona liyani izaphinde ihlephuke njalo ngoba injongo yabo kuphela kwakuyukuthi bakhiphe bani ukuthi bekhiphe uMjuru ayengahlanganiswe ukuthi bayathandana ayehlanganiswa ukuthi bazwebe uMjuru so khathesi sokuzaba nzima ukuthi beqhubeke besiya phambili njengoba khayenza nabayabantu bathola izikhundla eziphezulu abanye abasatholanga abanye bathola i-cream abanye bathola imvuthu so kona kona kuzenza ihlangothi lonelana lihlephuke phakathi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuba umgabe usukela mhlanje elubhekise kwele Zambia ukuyaphatheka emkhosini wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe omutsha kusasa. Kodwa isimanga ikuthi iziphathamandla zeZambia Electoral Commission zithi azikaqedi ukubala amavoti ngalokho akukaziwa ukuthi ngobani onqobileyo kulolu khetho. Zithi ngokunjalo azilaqiniso lokuthi zizakwazisa impumela yalolu khetho nini lokuthi ozanqoba uzafungiswa nini. Ibandla leZANU PF lithi umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko uza kuba lemihlangano lozulu wakobulawayo kanye lamalunga ebandla lakhe ngempela viki kuleli dolobho ukuze akhulumisane labo kulandela ukukhethwa kwakhe kulesi sikhundla ngumongameli Mgabe ngomnyaka odluleyo. Umbiko oyithulwe yileli bandla uthi imihlangano le izaqhutshwa emagwegwe enkulumane empopoma lemahofisini eZANU PF eDavis Hall. Umnumzana Mphoko seke wethekelela imuli ezibhujelwe izihlobo ekhezi lecholotsho wazincedisa ngempahla ezithile okubangele abanye ukuthi bathi ungumuntu wabantu. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kunxoxo eqhutshwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7 lo mnumzana Joseph Chuma ilunga leCentral Committee yaleli bandla ozabe ekulimihlangano.
Umsekeli kamongameli ubuya ezohlangana nabanikazi beZANU PF. Abanikazi beZANU PF ngabantu phela abaphansi kuma branch cells nakuma districts ebandla lethu leZANU PF. Ubaba uMphoko umuntu olobuntu obumangalisayo. Ngiyathaba nxa ngimbona esezinto ezinjalo ngoba ukhanya engumuntu olandela kanye sibili ecebisweni zikababa uMgabe umongameli wethu ulandela kanye ecebisweni zikababa uJoshua Nkomo ngendlela eyiyona esihlalela ephilandaba nabantu ulandela kanye Stephen kubaba uJohn Nkomo owaqalisa indaba yokuthi kona peace begins with you, it begins with me and it begins with everyone. Ubaba uMphoko la ekhanya sibili hayi icathulo lezi uzingena ngendlela ephezulu elungile kakhulu sibili ngoba khangela izinye abantu laba abayehlele ingozi imoto eBotswana ufikile ezimbilini zabo wafika la wabamba izandla ngokwesintu wathiya encedisile ekeep esikhwameni sakhe senkampani yakhe not even esikhwameni sikahulumende khonokana yazi kuyinto esithokozisayo thina abantu bakobulawayo ngoba sihle sibonela silo mkhokheli owazi abantu silo mkhokheli owazile yona nxa udujekele uyabe khona ekuceleni kwakho nxa uhlabile futhi undicelebrata ukhona ekuceleni kwakho noma ngesikhathi futhi uyabe khona ekuceleni kwakho. Yize inkokheli esizifunayo lezo yize inkokheli futhi ezenza ubana sithuthuke ubulawayo athuthuke ubulawayo abuyele bheki futhi endaweni yayo ubulawayo simaze indawo ethuthukileyo ukuthi abona ithuthu ziyathunqa bezingasathungi kodwa nimase sile nkokheli ezinje so hayi mina ngibona ngantu okuzahamba.
Kuyini elikukhangeleleyo emhlanganweni?
Ufuna ukuyakuzwa ngabantu ngokwabo bekhuluma ngokwesi sikhathi abantu bengakhuluma kwezinye inkokeli ilezi nkokeli ezilabantu azisafikisi into ngendlela eyiyo phezulu kubaba oviphila ngopresident ngale manje into yona mana ngizehlele mina ngizwele first hand abantu bezikhulumela ngemilomo yabo then sesisukela abana-ke sesihlala phansi sesiqoqana sesifondele right sikuhambe njani oyinto loku sihambe njani sisuke lapha sesiya phambili. So ikusasa lakobulawayo ikusasa leZimbabwe ibona nganta liyakhanya nxa silamadodanzi.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leCentral Committee kubandla leZANU PF obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Usiba lukholo uwebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano kobulawayo ngenyanga ezayo echasisela uzulu waleli dolobho ngokusebenza kwemali yamatshe ama-bond coins, yona ekhanyayo lokhu ikhangelelwa phansi kuleli dolobho. Iningi labantu edolobheni lakobulawayo lisebenzisa irandi lase-South Africa. Kubika uNothando Sibanda.
Inhlanganiso yabosomabhizimisi iZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC ithi uMangutsheka uza ngoba osomabhizimisi kanye lozulu nje ukhanya elokhelwa kuthandabuza ngokusebenza kwemali le lenjongo yebhanga yelelizwe ukuyiletha. Imali le yamatshe yalethwa kuzaqeda udubo lwentshintshi olwaluvele lunganeno kulumhlubulo welizwe njengoba kuvele kugcwele imali yakwelezansi Afrika. Embikweni wakhe kuntatheli izindaba, umsekeli kamgcini isihlalo we-ZNCC eMathebeleland, unkosikazi Sisasenkosi Sibanda, uthi lanxanje sokulamaviki athile yaqala ukusebenza limali, uzulu kanye labo somabhizimisi balokhu bengathandi ukuyiphiwa inengi ngoba besesaba ukuthi iyingxenye yemizamo yokuphendukisa imali yakuleli bese besala belayo iyinqwabanqwaba kungela oyifunayo. Uthi ibhanga lelizwe alizange lifundise abantu kabanzi ngali mali anduba ilethwe kuthiwe ayisebenze. Iningi labo somabhizimisi elizisebenzayo likhala ngokuthi lingabalala imali enengi kuyabe sokumele liyintshintsha ibe ngamadola eMelika kumbe amarand lapho selifuna ukuyathenga impahla zokuzothengisa phandle kwelizwe.
Ama-point coins okwakhathesi abantu bakobulawayo balohlupho olukhulu kakhulu ngawo ngoba abantu laba abathengisa ezitaladeni okuyibo abagcina besiba le mali eyama-coins. Baye bezibuza ukuthi kanti nxa sebesuke baba la ma-bond coins bona befuna ukuyathenga izinto zabo bethenga phandle kwelizwe ukuthi bazawasebenzisa ngaphi, bazawatshintsha ngaphi ukuthi bathole imali okumele bahambe bayathenga ngayo.
Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi usiba lukhulu webhanga leli aze azokhulumisana labantu lanxa nje bebalutshwana abasalithemba leli bhanga lezinqumo zalo. Uthi kuyadingeka ukuthi abantu batshelwe ukuthi kusebenzisa imali kunceda ngani inotho yelizwe ngoba abakakhohlwa ukuthi wathi kuqala kusebenza imali yakwamanye amazwe basala la maqubaquba ezimali emabhanga ayengasathengi lutho.
I-RBZ kusukela ngayo ugovernor wakhona abazange basifundise thina ukuthi kanivele asebenzani imali le, is it real kumbe yinto edlulayo kumbe uhamba njani. Ngoba uyafica ukuthi umuntu oyithola imali yakhona akafuni vele ihlale esandleni sakhe, ufuna ukuyidlulisa ezosithi hayi le ayisiyo mali. Abantu bangani akubacaceli kahle ukuthi yimali edlulayo, yimali esebenzayo.
Isakhamuzi unkosazana Imelda Ntini uthi yena akavamanga ukuyibona le mali ngoba lapho athenga khona unikwa imali yamatshe yamarand eyiyo evele ijwayelekile kulumkhono welizwe. Uthi uvame ukuzwa bantshintshwana imali bekhonona ngoba ikhanya isahlupha ukuyibala lanxa ifana ledola leMelika.
Ama-bond coins akhona sibili, akhona ezitolo asebenza kodwa akakho maningi because abanye abantu abaningi lokhu kusetshenziswa ama-runs lamapula and abantu abaningi abazwisisi ukuthi asebenza njani and kebe kuyi-idea right sibi ukuthi ugovernor RBZ abuye azokhuluma labantu abatshele ukuthi asebenza njani. Lokuthi abuye ezokhuluma ngoba abantu sebecabanga ukuthi izinto la siphenduka, so ugovernor kumele abuye sibi azochasisela abantu ukuthi asebenza njani amkhonkweni.
Ngemva komhlangano lo, uDokotela Mangutsha azawuphatha ukuchasisela osomabhizimisi ngali mali ukhangelelwe ukuthi ayingena kumafemu akobulawayo ukuze azi ukuthi kuyini okwenzakala kuleli dolobho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Uzulu eManicaland oswelayo ukhangelelwe ukwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo kungelambadalo kusizo oluvela kunhlanganiso ye-Rotary International. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngamalunga aleliqula emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe esigodlweni samahofisi e-Rotary Club eHarare abalisa uDr. Rajid Bahia loDr. Rajiv Bradan abangamalunga e-Rotary International. Umkhokeli waleliqula uDr. Rajiv Bradam kuveze ukuba baze khathesi ukuzolungiselela ngaphambilini kokuza kwequla lonke ukuzaqhuba lumsebenzi ezibhedlela ezintathu ezibalisa eSemtare Provincial Hospital, Nyanga District Hospital kanye leseSakuva. UDr. Pradhan uthi lokhu ngokwakuqala embalini yalolu hlelo lwabodokotela bakwele India olwe medical missions ukuzaqhutshwa kuleli okusekelwe ngummeli wamazwe amane abalisa eleZambia, Malawi, Mozambique leZimbabwe kule nhlanganiso yeRotary International. Umnumzana Kenneth Chibesakunda oze evelela kwele Zambia uzahlangana naleli qula. UChibesakunda uveze ukuba sekuzamele abe Rotary Club Mutare le Rotary Club Harare basebenze ndawonye ukwenza amalungiselelo alolu hlelo okufana lokukhetha okumele bathole usizo lokuhlinzwa kunhlangothi zempilo ezehlukeneyo. Okuyinto egcizelelwe ngesinye sezisebenzi ze Rotary Club eHarare, umnumzana Kudakwashe Madzima.
Bizo le project yithwa medical mission labuyiswa ngama doctors avele India babuye ukuzo perform ama surgeries on ama medical issues anjengabo dental, gyno and heart diseases and eyes.
Umadzima uveze njalo ukuba kuyimvama ukuba kuqale kwenziwe indingisiso sikhathi sonke lapho kuzathunyelwa iqulo labodokotela laba anduba babuye uzoqhuba umsebenzi.
I-team eqala ukubuya ngama 2 past district governors abuye uzolungiselela izobona ukuthi kwini okudingakala.
Lolu hlelo lubikwa luzaphathisa njalo ekutholiseni odokotela bakuleli ithuba lokufunda kwabanye babo base-India indlela zangalezi nsuku zokuhlinza. Impahla ezasetshenziswa kulolu hlelo ibikwa izasala ngemva kokuba usugqitshiwe lumsebenzi ozaqhutshwa phakathi kwensuku ezilitshumi njalo eza kunikezwa izibhedlela okuzabe kusetshenzwa kizo ukuze iqhubekele phambili iphathisa uZulu. Luza kweleZimbabwe lolu hlelo lwabodokotela bakwele-India olwe-medical missions ngemva kokunxuswa ngummeli wesigaba seNyanga South edalele ephalamende, umnumzana Super Mandiwanzira, ngokusebenzelana lohulumende ngaphansi kogatsha lwezempilakahle. Isigaba seManicaland lapho kuzaqhutshwa khona lolu hlelo ngesinye sezigaba zemaphandleni eZimbabwe lapho uZulu aziwa ngobuyanga obuphindiweyo enganelisi ukufinyelela izibhedlela zikahulumende ngoba zibiza inhlawulo eqansileyo. Iningi lezibhedlela zasemaphandleni eZimbabwe zaziwa ngokusilela kokuningi okubalisa odokotela, abongi, imithi lokunye okumele kutholiswe ogulayo kanye lemitshina yokusebenzisa. Kunje ugatsha lwezempilakahle kuleli luthembele kusizo olutholiswa uhulumende luvelela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezidlela evalweni kulandela ukugqekezwa kwezitolo zabokuza lokuthathelwa impahla izizalwane zeSouth Africa. Lokhu kulandela ukudutshulwa kwesizalwane sakwele South Africa ngomunye usomabhizimusi wakwele Somalia othi umadutshulwa ubefuna ukugqekeza ibhizimusi lakhe. Sixhume isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nicholas Nqabuto Mabena.
Ngoba kukhanya indawo eziningi ngama-Ethiopians nama-Pakistanians aseyiwo asethethe izitolo lezo sokuba sebethengisa izitolo lezo. Yikho sokwenza ukuthi inzalo zeSouth Africa bese siba lohlupho ukuthi bona abantu labo bengafingi babeziranela bona amabhizinisi abo. Sekufike bona basanelisa ukurana amabhizinisi abo. Yikho sokuqhubuka inzondo emphakathini weSouth Africa. Soze ufike esigabeni sokuthi bahambe bayekwenza lokho othiwa losenzini yi-looting. Bayehlasela ezitolo lezo bezama ukuthi labo abangasonzalo eSouth Africa ikakhulu laba babuya eEthiopia labo yabuya ePakistan basuke kulezo zitolo ukwenzela ukuthi bebesebesiba nabo lawo amandla okuthi labo basebenzise izitolo lezo babathengise lokho abafisa ukuba kuthengise.
Manje nxa sikhangele abeZimbabwe abakhona ngapho bona aba dlele evalweni na nxa sebebona abemzini bethathelwa impahla njengakhonoko.
Isikhathi esiningi abeZimbabwe kunzima ukumbona nxa ephakathi kwezizalwane zeSouth Africa ukuthi lo muntu ngwaseZimbabwe. Kufanana lami nxa ngizihlalele Soweto ngibenze Alexandra, kunzima ukuthi umuntu nje angibone ukuthi angisiwe weSouth Africa ngoba ulimi esilikhulumayo lulimi oluvele lukhulunywa khonapha. Siyakwazi izalwane zeZimbabwe eziningi ziyakhuluma isiZulu, ziyakhuluma isiSuthu, ziyakhuluma isiTswana, kanti ke lombala kawohlukananga kakhulu. So kuba nzima ukuthi ufuthe ukuthi lo muntu waso weSouth Africa ngwaseZimbabwe. Kodwa kulula ukuthi usho ukuthi hayi lo umbala wakhe aso wangapha eSouthern Africa, lo muntu ngwakhona lephesheya kubo Ethiopia, ngoba umbala wabo lo mbala wethu kawufanani. Kanti ke lama Pakistanians vele umbala wethu lo wabo kawufanani. Kube sesiba lula ukuthi abantu abanjalo bahle babonakala ukuthi ngabantu bemzini ayisola abekhaya. Kanti ke abaseZimbabwe kuyabe kukhanya ngathiwa ngabantu basekhaya.
Umnumzana Nicholas Nqabutho Mabena. Kuwoza Friday lamhlanje silensizwa entsha kumdumo wezerumba uElvis Mfanomude Dliwayo ledlalate lakhe elitsha elithi Wagcina Nini. Yena ke ungena enkundleni ngale esine ethi umuntu ubongwa esaphila.
Uma eli eli awufana chabuda bajo
Elvis Mfanomude Dliwayo uzelwe kwamakhulela ePlumtree ngo-1991. Wavela wathi khula zahle zaba segazini ezomculo. Uthi ubhotephosa abaculi bonke engakazitholele lakhe iqembu alithe igama lokuthi Elvis Le Mfanomude and the Super Bullets.
Wasekufika lapho nje ukuthi khona umhlanganelo Chabuda sense album ethi oqala abathi umdala wesimbo ngathathwa ngu-ankele umadala boy wamfundisa ama-backing wayenza kuma-shows akhe kanye nomculisi uMr Bones sarekhoda elinye i-CD futhi kudaye kuchanga volume 1 ngayenza ama-backing ino-prominent kanye no-handsome kwazi kwafika manje ndithi kona msungulela miqembu.
Umfanomude uthi ingoma zakhe zonke zikwele dlalade alethule enyakenye ziqukede imfundiso enkulu okumangalisayo. Kuleke sibili uthi asazi sebengenwe yini laba bafana abazalisa amantombazana bethembe ukuphika izisu. Isifiso sakhe semqoka ikuthi abe umculo ozaduma umhlaba wonke. Lokhu ke uthi ukwenza ngokwethula amazwi aqatha engomeni zakhe.
Message engidlulisele emphakathini iyafundisa ayilingananga vele ngoba sisemncane kakhulu abantu abaningi bayavuma so kuningi abazokufunda kuyo. Engikufisayo ukuthi abantu bethanda into engiyenzayo fundise nabanye eminyakeni ezayo.
Kwesihlanu ethi Wagcina Nini okuyiso njalo isihloko sedlalade lakhe ugxwayisa labo abasemazweni ukuthi basebenze bakhumbule emakhaya.
Nginelonke linelipile emazweni, ngithi sebenzani linalikhumbule emakhaya. Nginelonke linelipile emazweni, ngithi sebenzani linalikhumbule emakhaya.
Zisithupake ingoma ezikule dlalade elika Elvis elingela kuqala. Uthi nxa ufuna ukulaywa uqondiswe njalo uchaywe kungalaswazi zitholele idlalade lakhe leli. Uphume enkundleni esithi kuzithandani omunye nomunye lebhanzi lakhe.
Yeah.
Imelestro 7 eJohannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga jahala kwenhlapho ngokusethulela uhlelo Woza Friday kwanelokho lamhlanje. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.